Ofakazi bakaJehova bayawenza umsebenzi obunali yini? Ofakazi bakaJehova bayawenza umsebenzi obunali. Loba ngapi lapho abahlala khona, njalo bakukhuthalele ukutshela abantu lokho abakukholwayo. Abanye ofakazi bayahamba beyetshumayela, kumbe bayahlala ezindaweni eziselizweni lakibo ezilabantu abaningi abangakezwa izindaba ezinhle eseBhayibhelini. Ikanti abanye bathuthela kwamanye amazwe ukuze bayetshela abantu abaningi izindaba ezinhle. Bayathokoza kuba le ngxenye egcwaliseni isiprofetho sikaJesu esithi, "Lizakuba ngofakazi bami lasemikhawulweni yomhlaba." Imisebenzi 1 verse 8. Ngo-1943, savula isikolo ukuze abanye abanali bethu baqeqetshwe kuso. Kusukela ngaleso sikhathi, kulabo fakazi abadlula 8,000 asebengene isikolo lesi esaziwa ngokuthi isikolo seGilead, Watchtower Bible School of Gilead.